ukuthi lusizi bakithi ngokudlula emhlabeni kukababa uKenneth Kaunda noma silusizi sinjalo siyayibongela impilo yakhe sinanzelela ukuthi uphilile sibili waphosa wayabamba iminyaka elikhulu balutshwane sibili abangayibamba leyo minyaka i-97 years noma kunjalo bakithi sidangele imoya ebuhlungu idabukile ikakhulu sikhangela ukuthi uhamba ngesikhathi sobhubhane okuzenza ukuthi le ndlela yokumphelekezela kwaba lesifiso ibe ngani ilukhunyanyana sidabukile silahlekelwe njengabantu beZimbabwe silahlekelwe njengabantu besadaki silahlekelwe njengenzalo nje Afrika umhlaba wonke nje jikelele ulahlekelwe
kukhona yini okungafundwa mhlawumbe ngababusi abakhona kukhawunta ngitsho lozulu nje jikelele ikakhulu abatsha abangababusi bakusasa
kuningi bakithi esikufunda ngempilo kwababa uKhawunta siyananzelela ukuthi usekele kakhulu waxhasa abalweli benkululeko ekakhulu abeSouth Africa labeZimbabwe ngesikhathi belwisana labancindezela abamhlophe labentetha bethabi emazweni wona la engiwaqambayo ubaba uKhawunta besithi yena iZambia kayikakhululeki nxa abanye abantu abamnyama beZimbabwe labeSouth Africa bengakakhululeki so, usizo asinike lona luyisifundo ngokuthi ukuthi nxa singabantu abamnyama kasibambane nini sisebenzeni ndawonye sithuthukisane siphakamisane njalo sikhululane ikakhulu sinandela khathesi kulabo xenophobia eSouth Africa kumele South Africa ifunde ukuthi ukuze ithole inkululeko abayikholisa namhlanje yabuya kungenxa yokuthi kwakulabanye abantu abanjengoba uKhawunta besebenzisana labo so kasifunde nini kubaba uKhawunta ukuthi khona singabantu banye sithandane nini isibe kwazi ukuthi hayi siyasizana lapho lapha yana okwesibili abakhokheli lababusi bethu kumele bavume intando yabantu ubaba uKhawunta noma ubusa isikhathi eside kuthe kufika esikhathini sokuthi afike kukhetho adliwe wahlonipha intando kaZulu wahlonipha intando yabantu akazange athuma amasosha chaya abantu akazange acile akazange abulale abantu ukuze avikele isihlalo sakhe sokubusa yikho engikutsho ukuthi ababusi bakithi labame khonapho bayinanzelele ukuthi abalwele ukuthi abantu bakhethe bekhululekile nxa bengakhetha futhi kakuhlonitshwe lokho okukhethwe ngabantu.